sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 11 kuNcwabakazi 2021 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngothani last week zeParliament. Basizi sonke phakathi eParliament. Siqeda ukutesta for COVID-19 and wayephume negative.
Obe ngumeli wetsholotsho North edale lePharlamente njalo elilunga lezanu-PF umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Abenhlanganiso ezitshiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka elitshumi lane ngesikhathi ibeletha. Kula beZimbabwe abayehlola ukhetho lukamongameli kwele Zambia oluzaqhutshwa kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Obe ngumeli wetsholotsho North edale lePharlamente njalo elilunga lezanu-PF umnumzana Senzo Spanda kaseyikho. Umphathintambo obona ngokwenzakala enyakatho yemandebeleni ongumgcinisihlalo wezanu-PF kulumango umnumzana Richard Moyo uthi uSpanda uthethwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Eloba enkundleni yeTwitter omunye wabasebenza lomufi umnumzana Jonathan Moyo unqome uSpanda esithi wayesebenza gadalala ezithobile njalo enakekela uZulu. Umgcinisihlalo weMathebeleleni North kubandla leMDC Alliance umnumzana Prince Dubeko Spanda laye ulobe enkundleni efanayo esithi umufi wayesebenza kuhle lomuntu wonke. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo meli welupane East edale lePharlamente umnumzana Mbongeni Dube olilunga lezanu-PF.
Twanda bengimazi kuhle, ngimazi njengobaba njengobhuti kimi besides ukuba sonke eParliament. Ngoba eParliament ngimthole last of last year ngo-2019 but all along bengimazi njengobaba. Ngoba sisonke ephathini ube ngumuntu onguye wasithila kwi-Youth League, besuka kwi-Youth League besiya ku-main wing. Ibe sasibonela kiwo zonke izinto ze-Youth League. Ngoba basifundisayo ukuthi nxa usuka phansi usuka njani, kulidwa njani abantu bathathwa ngayiphi indlela. So into engisizwa namhlanje ukuthi usibaba uSibanda kaseko angizange ngibhilive. Ngithethe isikhathi ukuze ngibhilive ngoba ngifonela abantu abangu-5 bafonela ukuthi ngizwe ukuthi liqiniso yini. And into eyenzakalayo ngobaba uSibanda bekuthi nxa kuleyinye into yezwileyo ube ngumuntu lwano ongabhodiyo sekutshele khona futhi ndoda lapha sokule nto enje eyenzakileyo ithetha ngokuhle kumbe ngokuphi ukutshela khonapho aku-advise futhi. So ngicabanga ukuthi kubaba uSibanda silahlekelwe kakhulu.
Umgcinenini njalo?
Mina ngimgcine last of last week zePharlament. Basizi sonke phakathi eParliament. Siqeda ukutesta for COVID-19 and wayephume negative. So far lokho esikhuluma ngamafoni ngoba le into ngicabanga ukuthi namhlanje kube yi-eye opener to everyone obelokhu engakubhilive ukuthi COVID ikhona. So le into le ivele inzima. Okathesi abantu bakhuluma ngembiko asikezwa lokuthi ama-arrangements angikhona minjani. So sakhuluma ngembiko.
Wayesebenza njani labantu? Ngoba siyabona abanye bathi ngumuntu wabantu ezithobile hambe.
Ngumuntu obekwazi ukuphila labantu. Ngathi mina ngumuntu obesebenza nzima. Because ngithi ebandleni ubesebenza nzima ebandleni ubambe ingatsha eziningi okubalisela ugatsha lwe-transport and welfare eku-province. And ubemake sure ukuthi isikhundla sakhe siyayenza umsebenzi obalulekileyo ngesikhathi sangkhona. Siye ku-constituency yakhe sifunde okuningi kakhulu singama-youth kwangale esenza ama projects amaningi abalisela abomama abontanga esinxusa ukuthi sizobona lathi sizofunda kuye ukuthi kwenziwa njani nxa establish ama projects abomama. So ubaba uSibanda ngathi ube ngumuntu okwazi ukuphila labantu, ube ngela muntu okuthiwa lowo ngwaliphi bandla. When it comes to i-development ube ngakwazi ukuthi kule political party, ube kwazi ukuthi kule development, ube i-development phambili.
Umnumzana Mbongeni Dube umela iLupane East edale lephalamende njalo ulilunga leZanu PF. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi umkhuhlane we-COVID-19 ubulale abantu abangamachumi amathathu lanye 31 izolo. Kutholakale njalo abangamakhulu amane lanhlanu 405 belawo. Lokho kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane phose ezine 3950. Asebefunyene belomkhuhlane lo selokhe ufike eZimbabwe nyakenye sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 117,258. Asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela lumkhuhlane sebefika phose izigidi ezimbili 1,912,592. Ngothi ezijiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lokubhubha kwentombazana ebileminyaka yokuzalwa elitshumilane eyayendisiwe ngabazali bayo efele endaweni yokukhonzela e-Apostolic Sect eMarange ngesikhathi ibeletha. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso ephatheke kumikhankaso yokufundisa uZulu ngesisekelo sombuso eye hashtag this constitution, unkosazana Abigail Mupambi, uthi kumele umthetho ucace.
Kakho umuntu ophezulu komthetho, akulabandla inkonzo ephezulu komthetho. Indaba iyisibonelo njalo kuvuze ibe yisibonelo lasemthethweni ukuthi into enje lalabo ababonayo lalabo abafisayo ukwenza into efanayo benanzelele ukuthi hayi kulomthetho gakho umuntu ophezulu komthetho. Indaba le isibili ibuhlungu.
Abenhlanganiso yenkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu eZimbabwe, Heads of Christian Denominations, labo bethule umbiko besola lokho okwehlelela umntwana waze wagcina elahlekelwa ngumphefumulo ngesikhathi ebeletha. Unobhala jikelele we-ZHCD umfundisi Kenneth Mtata uthi kungasibe bandla leJohane Marange Apostolic Church kuphela abahlukumeza abesifazane lamantombazana, kodwa kutholakala emabandleni ezokholo amaningi.
Amabandla amele aqale ngokuvuma ukuthi into le iyenzeka emabandleni amaningi, hashi eJohane Marange kuphela. So ibandla limele liqale ngokuphenduka ngokusola ngento le enzekayo emabandleni.
Umfundisi Mthatha uthi incwadi yabo icela amapolisa ukuba kumele ayenze umsebenzi wabo ukubona ukuthi imithetho iyalandelwa yokuvikela amalungelo oluntu lokulondoloza inhlala kahle kaZulu.
Yikho ukuthi abantu babe le confidence yokuthi amapolisa aqinisile futhi ayazinikela ukulungisa le ndaba. Iqhubeka njalo i-statement icela ukuthi kube le national inquiry eyokuthi vele indaba lezi ezoku abuse kwabomama lamantombazana kuhamba njani elizweni lonke emabandleni ezigabeni ukuze sibe le position eclear futhi ukuthi indaba le ingalungiswa njani.
Umphathi ntambo ogatsha lwezabesifazane ukuhlalisana kukaZulu ukuthuthukiswa kwamabhizimusi amancinyane la phakathi olwe Women Affairs, Community and Small and Medium Enterprises Development, uNkosikazi Sithembiso Nyoni, uthi uhulumende uyasisola kakhulu lesi sehlakalo.
Isehlakalo esenza ukuthi umntwana oyinkazana angabi lempumelelo yokuthi aqede isikolo, njalo aphathwe kuhle ezibhedlela, aphiwe ixesha lokuthi ayolatshwa. Lokhu futhi kwenza abantwana abangamankazana bangene buyangeni lebugqilini begqilazwa ngabantu ababathembileyo abasezinkonzweni, okumele ukuthi ngabe bayakha ubuntu babo kodwa bebese bebubhidliza. Thina siyakusola kakhulu lokho.
Ulandisa ngamanyathelo uhulumende asewathatha phezu kwalesi sehlakalo uNkosikazi Nyoni.
Okwamanje amapholisa, le Zimbabwe Gender Commission, le Ministry yame Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise bayachwayisisa ukuthi babone ukuthi kuyini okwenzakalayo. Singabathola labo abenza khonokho, sizaba leqiniso ukuthi bayabotshwa bajeziswe.
Kodwa abenhlanganiso zenhlangothi ezichiyeneyo zempilo bathi bakhangelele ukuba uhulumende enze okwedlula lokho akwenzayo khona manje ukuqeda lolu dubo lokuhlukunyezwa kwabesifazane lamantombazane ukuze luphele kokuphela. Kunje udubo lokwendiswa kwabantwana bebancane lubhahile eZimbabwe, hathi ezinkonzweni kuphela kodwa lasemphakathini phansi kwezamasiko. Yikho abaningi bethi lokhu sokufuna ukusebenzelana kwabezinkonzo inkokheli yomdabu uhulumende lozulu jikelele ukuqeda lolu dubo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Kusenjalo, isonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe isisole ukwendiswa kwabantwana, isithi iyona ayilani lokwenza lalumkhuba. Lisonto ithi yehlukene lamapostoli aqoka ezimhlophe ayiwo endisa abantwana. Ithi yethulela umbiko ukuze izehlukanise lamapostoli aphatheka kulumkhuba kulandela ukubhubha kukaMemory Machaya obeyintombazana eleminyaka elichumilane obhubhe ngesikhathi ebeletha. Sixoxele umholi walisonto umfundisi Levi Moyo.
Ayisiyo le church okukhulunywa ngayo emaphepheni, loba sonke sisebenzisa ibala elithi apostolic, kodwa sichiyene. Ungakhangela kuleli lizwe kulamabandla amanengi, amanye abizwa kuthiwa the Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, amanye kuthiwa the Apostolic Faith Mission of Zimbabwe, amanye kuthiwa Apostolic Pentecostal, amanye abizwa kuthiwa Apostolic Pentecostal Holiness, but ayabela leli bala elithi apostolic ngesiNdebele kuthiwa abapostoli. Khona lapho mfuna ukuthi nga abantu bemedia bayakwanisa ukwehlukanisa ukwazi ukuthi kungathiwa apostolic bekhangele kuhle ukuthi yiphi apostolic. Laba esikhuluma ngabo vele thina kasibaconcede njengechurch, siba consider ukuthi bangama sect, abanye bangama cults ukwenza kwabo according to scriptures. Asivumelani labo. Elami kibandla liya protector umntwana engakazalwa. Thina siya believe ukuthi umntwana ngumntwana at conception and ufanele akhule kuhle, akhule azafika isikhathi sokuyayenda, ayende ngesikhathi esifaneleyo esisemthethweni kahulumende lemthethweni kaNkulunkulu. So ngalokho ke Nkomo, ngithe ngicace kuwe kahle ukuthi thina ayisibo laba okukhulunywa ngabo ukuthi bathatha abantwana bebancane at 11, at 12, at 14. Loba ibizo lethu lisithi apostolic, thina sibizwa kuthiwa the Apostolic Church in Zimbabwe.
Liyibona njani indlela uhulumende aphatha ngayo udaba lokwendiswa kwabantwana lolo?
I think uhulumende uyabayekelela laba bantu bezimhlophe. Ungakhangela lobu drive, ukhangela egangeni emaqaqeni, uyababona nje babuthene ngesikhathi se-COVID. And uzafica ukuthi phakathi kwabo kulabanye abangamapholisa angama-members alama-church. Labantu bakahulumende uyabafica belabo bona laba bantu. I think suku wababona o-president, kusukusela u-president Mugabe, begqoka amagawuni belabo egangeni. So laba bantu bakhanya ingani bangomakhwapheni kahulumende ngendlela engubona ngayo. Siyakusola lokho okwenzakalayo. Umthetho ufanele ulandelwe, umthetho ufanele ulandelwe ukuthi abantwana ba-protected, omama ba-protected.
Umfundisi Levi Moyo ngomkhokheli wesonto ye The Apostolic Church in Zimbabwe. Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Abanda lama-Democrats benelise ukuthola usekelo ekubhasiseni umthetho ovumela uhulumende ukuqhuba uhlelo lentuthuko olubiza ama-trillion amathathu ngengxenye zamadola, $3.5 trillion, edalele Senate izolo ekuseni. Lokhu kuthabise kakhulu uMongameli Joe Biden nolukwele Melika esithi lokhu kujonge ukuthuthukisa ilizwe ngesikhathi libhekane lobunzima ngokumelana nobhubhane lwe-COVID-19. Umhlobo kahulumende le-Israel uMnumzana Naftali Bennett uhlangane lomqondisi wohlangothi lwezomvikela lomhloli lwakwelemelika uCIA Director Williams Burns kanye lomunye wakhe wohlangothi lunye lwakwele-Israel olubizwa ngokuthi yiMossad, uMnumzana David Barnier esigodlweni sele-Israel eseTel Aviv, ukuze bahlaziye ubudlelwano bezomvikela phakathi kwamazwe omabili. Iziphathamandla zogatsha lwezempilakahle kweleGini zithi zibheke ngelihlo lokhozi abantu abalikhulu lamashumi amahlanu lanhlanu 155 abangabe besondelane lomuntu ofunyenwe elegciwane lomkhuhlane wemabe olulezibonelo zokopha njengomkhuhlane owe-Ebola. Umongameli Cyril Ramaphosa weleSouth Africa uphe ubufakazi phambi komthethondaba othonisisa owayengumongameli walelo lizwe, uMnumzana Jacob Zuma, emacaleni akhe enkohlakalo. URamaphosa uthi waqhubeka engumsekeli wakhe esenzela ukubana yena nabanye bakhe bahlolisise indaba zenkohlakalo kanye lokutshontshwa kwemali nababesebenzelana loZuma bephakathi kwehofisi.
Ezinye izizalwane zakwele South Africa zithi kazamukeli umeya weJohannesburg omutsha uMnumzana Jolid Matongo okhethwe izolo. Zithi kumele asuswe esikhundleni ngoba uyise udabuka eZimbabwe. Bayathukana abantu enkundleni yeTwitter lapho abakhankasa besebenzisa ama-hashtags agoqela ethi "We reject Mayor of Joburg" kanye lethi "Put South Africans first". Isisekelo sombuso weSouth Africa sikubeka sobala ukuthi umntwana ozalelwe kulelo lizwe olomzali oyedwa odabuka eSouth Africa uyisizalwane salelo lizwe. Unina udabuka kwele South Africa. Ibandla likaMatongo eliyilo elibusayo ele-ANC lithi akayindawo. Abadabuka eZimbabwe abanengi sebengenele kulolu daba, abanye besithi kaphume esikhundleni kodwa kulabanye abathi engasuki. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele uMnumzana Bongani Mkhwanazi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Abantu bayakhalaza lapho ukuthi i-foreigner selingumeya waseJoburg. Kuyathrenda lapha ku-Twitter, kuyakhulunywa. Kodwa iningi labantu, in fact, abantu abaku ANC bayamsekela uMadongo ngoba kudala bemazi ngoba uyisizalwane sase South Africa ngokuphelele wazalelwa khona phe South Africa so umuntu ozalwa umama walapha South Africa nobaba waseZimbabwe
so ukuba sindayo kakhulu abantu kuyini
hayi mawukulalele nje akulanto ebambekayo ngaphandle nje kwenzondo yabantu bangaphandle
kambe nxa ukuthi mkhwanazi wena unje ulabazali bakho abadabuka eZimbabwe ubeze usiba yi-citizen yakwele South Africa kuyalelwa yini ukuthi ubambe isikhundla khona
hayi akwalelwa futhi akusonto yokuqala le emhlabeni angithi kunje nje u-Obama ubezalwa ngubaba wasekenya unine wasemelika uKenneth Kaunda wayezalwa ngabazali bobabili basemalawi kodwa wagcine ngupresident wasezambia eyi baningi impela ngongakudinga mpela uyathola ukuthi baningi impela abakhokheli abaphathe izikhundla kanti kona vele ma ungakukhangela kahle amakhiwa wona vele nawo enje lapha emzansi noma e-Afrika bangabantu laba ababeyezayo ngokumigrate so akulanto entsha nje ngomuntu omigrate-ile wasethola i-full citizenship umthetho we-South Africa uthi umuntu engahlala lapha okusemthethweni okweminyaka elithumi usele mvume yokuba yokucela ubuzalwane balapha abe yi-citizen pho-ke mase after that uyabe sequalifya anything equalifywa ngenye i-citizen so ungakulalela nje inzondo leyo ayilanto ebambekayo engatsho kodwa-ke iqiniso nje ukuthi vele izinto ezihlupha abantu kakhulu uhlupho ma umuntu ehlupheka uyadinga into ngesikhiwa kuthiwa yi-scapegoat asulele icala noma yikuphi lokho akubonayo kungathi yikho okuthambileyo njengalapha e-South Africa ngenxa ye-high unemployment nje ne-general poverty ekhona emphakathini uthola ukuthi vele umuntu ovela ngaphandle isizalwane se-South Africa simbona njenge-competitor towards ama-resources so as long as yonke le nto ingazange ilungiswe structural ukuthi abantu bathuthuke bazohlala bebona ngathi umuntu ovela ngaphandle uthethe ithuba lithize lo ndoda ma uthi uyalandela imbali yakhe kukhanya mpela ngumuntu owangena la kubo-COSAS wangena ku-ANC uyaziwa mpela ngendlela asesebenzele ngakhona umphakathi
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa lo Gibbs Dube kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yeFacebook kukhasi leVOA Ndebele. Kulabe Zimbabwe asebethunyelwe ukuyahlola ukhetho lokudinga umongameli kwele Zambia oluzaqhutshwa kusasa. Inhlanganiso yesadaki ithi ngenxa yesimo se-COVID-19 ayenelisi ukuthumela iqula. Kodwa ithi izalandela lolu khetho kumabonakude. Umqondisi Dube uyalandisa.
Umphathi ntambo obona ngendaba zobudlelwane phakathi kweBotswana lamanye amazwe udokotela Lemogang Kwabe uyokhokhela iqula leSADC elizananza ukhetho lweZambia kodwa iSADC ithi kayihambisanga amalunga eZambia ngenxa yesimo seCOVID-19 lokhu kutsho ukuthi iqula elivela kweBotswana South Africa kanye leZimbabwe lizananza ukhetho lesemazweni alo uKwabe uthi iqula leSADC liqale ukukhulumisana nehlanganiso ezitheneko leZambia okugoqela amabandla zombusazwe inhlanganiso ezizimele zodwa kanye labezinkonzo evikini edluleyo kodwa kulokhu khona ukuthi kwehluleka ukuhambisa iqula kwabeSADC kule Zambia kulakho ukwenza leli qula lehluleka ukuphuma lobufakazi obeneleyo bokuthi lungabe liqhutshwe kuhle kumbe hatshi lolu khetho abamabandla aphikisayo kwele Zambia abafana lomnzana eFas Ndlovu webandla le-UPND bathi bekumele iSADC ibe khona phansi enkundleni ukuze izibonele ukuthi kwenzakalani.
It has not helped the African people. It has not helped the SADC region.
Akusoze kusiphathise njengabantu be-Africa, njengabantu be-SADC. Ungakhangela okwenzakala eZambia kulokhu khona okuningi ukuthi amabandla aphikisayo avunyelwe ukukhankasa, kukanti ibandla elibusayo liyavunyelwa.
Ukanti ingcwethi kwezombusazwe eliselusaka udokotela Fred Mutesa uthi bekungabangcono ngabe bekulabantu be-SADC eZambia ukuze belandele kangcono izehlakalo zokhetho.
It will be the first of its kind. in the history of this country. Of course, we understand that we are living in extraordinary times.
Ukuthi benanze ukhetho bengekho lapha lokhu kwawe ungokwakuqala. Siyavuma siphila ezikhathini ezijeneyo ngenxa yeCovid. Kodwa kulembuzo ukuthi kambe kuza kupha umfanekiso oqondileyo yini. Ngokuya kwami bekumele ngabe iqula leli lafika kusele amaviki amabili ukuthi ukhetho luqale.
At least 2 weeks prior to the elections.
Noma nje iSADC ingathumelanga iqula eZambia kulabanye abeZimbabwe abafike elusaka kuyona leviki kuyazibonela amathupha kwenzakalayo ngaphambilini kokhetho oluzaqhutshwa kusasa bengaphansi kwenhlanganiso ezizimele zodwa. Umnumzana Nqaba Machazi omele inhlanganiso yentatheli izindaba eMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe uthi sebebone okuningi lokhe befike eZambia.
Kule ndlela eziningi lapho ukhetho lweZambia lungani luyahambelana lweZimbabwe kodwa kule ndawo lapho ukuthi ngani bona hayi bashene lati okuqala sizabathola ukuthi ongani kuyahambelana ukuthi ZNBC iZambia National Broadcasting Corporation engumsakazi kaZulu isiziphatha ngani ngumsakazi webandla elibusayo sibona kakhulu lokhu kufanana leZBC ekhaya.
Uthi la ngendlela intatheli izindaba ezibika ngayo zithatha uhlangothi othi kufana lokwenzakala eZimbabwe ngesikhathi sokhetho. Umachazi uthi njalo iCovid-19 ikwenze kwaba nzima ukuqhuba ukhetho.
IZimbabwe leZambia emaviki ambalwa adlulileyo bafike kupeak yeCovid. Bebela manani zangkhona zeCovid beziphakeme kakhulu. Lokho kwenza ukhetho lube nzima ngoba kulento lenye ngokuthi abantu behlangane kuma rally abasahlangane ngenxa yeCovid. Kodwa singabona ukuthi wehlukana kweZimbabwe ukuthi eZimbabwe bahle bathi hayi akusela khetho even kunama by-election aqhathekileyo kodwa eZambia balandela imithetho yabo ebhaliweyo.
Umongameli Edgar Lungu weZambia ubika ebhekane lobunzima ngoba esola ungaphathi kuhle umnotho welizwe okwenza abantu begcine besithi zindala zombili phakathi kwakhe lomela umanyano wamabandla aphikisayo. Umnumzana Hakainde Chichilema kukhetho lokudinga umongameli kungaziwa ukuba ziyozala nkomoni ngemva kwakusasa kugqitshwa ukhetho. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Ngomeli wecholocho North edalele parlamente kuzano PF umnumzana Senzo Spanda kaseko abenhlanganiso ezichiyeneyo bathi uhulumende kumele aphenye udaba lwentombazana eleminyaka engu-14 ebhubhe ngesikhathi ibeletha. Kulabe Zimbabwe abayehlola ukuqhutshwa kokhetho lukamongameli kwele Zambia. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Lenkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.